Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 6 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngamayouth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-general consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe.
Abasakhulayo bebandla lezanupf baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alithethele icala siqhubeke uba lizoqhubeka ngoba amanga namancinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi iZANU-PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla onke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo beZANU-PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade kuqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lwezombusazwe entuthuko yenotho kanye nendiba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi Generational Consensus umnumzana Pride Nkono uthi okwenziwe ngabeZANU-PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo zeGenerational Consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lalonyaka.
Ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngamayouth ezanupf kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-general consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuse leli lizwe. Siyababona ukuthi besaba kakhulu. I-general consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo kumnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo umnumzana Gift Othalo Siziba uthe okwenziwe ngabasakhulayo beZANU-PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho kwakuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana beZANU, ngabafana bangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluzalo ka-2018 bona basebecabanga ukuthi hayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe awezimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edale lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yokuthi izinga lezepolitiki lethu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe zaphu kumbe ngabe zanu okuqhakathekileyo ukuthi ukuze kube lengqube laphambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha
omnomzana Themba Mliswa olilunga ledale leParliamente emele iNorton engelabandla alimele uthi ukuhluma kwamabandla amela abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphatheke kwezombusazwe nakwezenotho uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo ngakho ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imibono yabasakhulayo umliso ophinde wathi inhlanganiso ezinjenge-generational consensus leyathi ayikhokelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo balendima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoxa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzibusi weZimbabwe i-generational consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imibono yabasakhulayo nokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 iseHarare noGibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela ukwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abathiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu esikolweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coon. As well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Namhla samukele amalunga edale leSenate yakwelemelika azabe ihlangana labantu abathiyeneyo lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngoSenator Chris Coons kanye loSenator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imihlangano ethiyeneyo labantu beZimbabwe. Kukhanya ngazani bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to ZIDERA, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngakho kakhulu ngosokugugukile kweZimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha njalo kunye bazakhangela umthetho weZidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful, and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for. So that's one of the things.
Long Kosazana Stacy Lomba, obona ngezokudlelana lozulu esikodlweni semelika eZimbabwe obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona le eHarare.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi leVOA Ndebele mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba we High Court eDurban esetheswa amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kuvika uBenedict Nhlapho.
Lo ngumnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abebesemthethwandaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akanacala. Yena-ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo phakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana, abathuthisi abameli bakaZuma labenkampani yeFrance iFels layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala lidluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzela ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watyela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulo kodwa izita zakhe zimninda ngamacala.
Alithethelwe icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hathi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi-ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yachiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi Mugabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobufakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kwele mandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
umiruthi wonke lo womgabe labodabengwa bonke labo labo mnangako bonke labo parents besaphira kanje bebizele ikhodi bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimisa abaningi balahlekile abazuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekeni
baningi abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lomongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni besithi lezo zivumelwano ezenziwa umhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athole imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano weMDC Alliance abalisa yona iMDCT. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kanye labe People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakobulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni ye-White City Stadium. Ku-Livetalk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usetshiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban uvikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ngesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJesse Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabo mama olilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiwo adala ukuhlukuluzwa kwabo mama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi belisukukhuluma iminyaka yokwena le abantu bebengalaleli. Sesikubona khathesi manxase lisiya entweni lezi zokukhethwa kulapho libona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kumapolitical parties vele angafuni umama. Yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabo mama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama okuthi dissident.
Besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza
okusuka kube le violence engaka. So kusidamisile kakhulu. Lastly mina njengomunye owabantu ababekhona uhambo lokudinga idemocracy kwele Zimbabwe luqalisa ngo-1999 njalo sikhona sonke besikhanyelele ukuthi ukhuphe laye usekhwele wakhwela wayaphezulu labangafika khona ukuthi athathe isikhundla sokukhokhela. But sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika, thina sesizaqalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engxenye ye-election leyezayo ayi silabobani laphana laphana silabobani sesimcounter lathi ukuthi ukhona. Sesibona be amadoda ayam attack, so soze sibavumele into embi enjalo.
Olilunga ledale lephalamende unkosikazi Doreen Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni.
Bona isilimi ngoba ukuminyana kwangikhona okwenzekalayo kuzakho zenye i-conflict engayenziyo. Nxa iprovinsi eyodwa ingathi lama-candidates angu-80 something mbona ngani vele khonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenziwa izinto zefeva.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Research and Advocacy Unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kaMnangagwa anjani, njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Amakawuso la alungiswe elizweni leChina njalo ingxenye yosekelo iqembu leHighlanders eliluthola livela enkampanini yeNetOne. Iqembu leHighlanders bese lidlala imidlalo emine lisebenzisa amakawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga. Njalo lokhu bese kudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo yelombala wamawaba okuyiyo iqembu leHighlanders elidume ngayo. Kuthela lapho sekuvele imifanekiso yamakawuso lawa ebulenjini, kwabakhona njalo abasola ukuba awalahlonzi. Kodwa isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngethemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klara ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo, baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile abanye kuvunyelwe lokho. Asingeke sonke savumelana into efanayo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikhangeleke as a professional unit.
Iqembu leHighlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso yeNetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana lenhlanganiso yebhanki ABC. Njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu.
Sibonga kakhulu ama-sponsors ethu iNetOne ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa, kungakhanyi ubuyanga, kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile. Ngoba ama sponsors ziningi indawo lapha bangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano.
UDube uthe ensukwini ezilandelayo amakawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu, njalo lawa awenkampani yeRaw azabe ethengeka ngcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe-Adidas. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday
kuwaza Friday lamhlanje sihamba lomculi kamasikandi umlandi wechichi odabuka phansi enkayi kodwa ohlabela ekwele South Africa. Oh, umlando wechiche ngumhlabeleli osacathulayo njalo leli lidlalade lakhe lesibili alethule enyakenye. Isihloko salo sithi abakwethu. Ingoma edlalayo iyona ithi dlala chuma. Kahle kahle ingubani linsizo?
Umlando wetshintshi kahle kahle ngu-Anthony wakwaJuma engayi le ezigqalabeni kuChief Madliwa. Ibizo lami engizale ngalo elisethupheni kababa nomama.
Ukhona ukuhlabela kahle kahle ukuqale nini?
Ngiqalise nje ngisabhekha eqembi kulelinye iqembu okuthiwa ngomchelukelwa bekuwu-2010. Iqembu lomchelukelwa liphethwe ngomunye umfana uShawuzamana kwaButhelezi ophuma ngase-South Africa enquthu. Uye umfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni yi-backup yakhe ngo-2010. Ngambhekhela ngo-2010, ngambhekhela 2011, ngambhekhela futhi ngo-2013. Kwase kuthi-ke ngo-2014 kwaba yikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe.
Lesithathu idlalade liyeza nini?
Iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-Agasti. Kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wetshintshi manje sesijule kakhulu.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Le ngoma ekhuluma ngokuthi siyasambeni siyovota ingoma enomlayezo omkhulu ngoba ma singabantu especially thina abantu abasha yithi kumele sivotele izwe, yithi kumele sifake ushintsho ezweni.
Utheni kubalandeli?
Kubalandeli bonke nje umhlaba wonke, into esicela kakhulu yi-support. Uma singazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa.
Abakudingayo bakuthola kuphi?
Uma ngabe ufuna ukumfonela uyangithola ku-073-877-3336. Ngiphinde futhi 073-877-3336. Ma ungena lapho ku-Facebook ipage yami nje ngumlando wetiti.
Uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo. Umlandi wechichi ubehlabela ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lamalunga edale lephalamende ele Congress la kwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus. Thokoza omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.